ukuphiwa imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka imiqoka kakhulu ngoba imota constitutional iphiwa wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyabe ekukhabhinethi esembusweni liyana yinto ebhalwe phansi asonto esingathi ngenxa yokuthi usephiwa imota ubephiwa ukuthi njengenja aphiwe nje itambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lo nokukhuluma kuyamfula ibandla lakhe lokuthi anihlanganise lakho liyamfula so asingeke sithi thina imota yiyo kathi izamphilisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe anezimota ama-ministers anezimota so ukuthi sikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono umongameli yena uEmmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye
ye kodwa-ke siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena kuPollard lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle sibona zana kula lutho soluyenziwe yiPollard so yikho phela uchamise sithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho
angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambe umsebenzi owenziwa yiPollard yiwo suyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-Second Republic se-inclusive it sokuhlanganisa umuntu wonke ungakhumbula manje isinde ye-Commonwealth babuyile labo bezokha ngikhangela abokukhangelayo and ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe yi-Second Republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalobha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiselwe ku-Commonwealth mbona ngathi mina lokho okwenziwe yiPollard isiyenze okusemandleni ayo sokuthi sokuleague of nation ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela bengikhangelele ku-development politically sibe sesikhangela nje ku-development economically yes kulama-challenges here now ngendaba zama-sanctions kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years kule trend sibile nkulu kulo mahluko omkhulu kakhulu bakhangela i-infrastructure amadamu imigwaqo iyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesiwufisayo.